Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela ku studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 9 kuNhlolanja 2022 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
akuthabisi ukuthi imali yangkhona mina yibona akula mali ngoba lapho ngutshintsha a fraction of ebesithola phela ama RTGs bese bazinika in cash in mass kanikathetha ukuthi sizaphakela ngani ifees yabantwana ukudla kwangkhona akula lutho abenzanga lutho in fact akho ngokuhamba ngesilungu sako kuphela akula lutho abakwenzile
izisebenzi zikahulumende sezamukele ngemizwa etshiyeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokunga amachumi amavili ekhulwini i-20%.
Silelungelo elisemthethweni we-constitution yelizwe ukuthi wonke umuntu ole 18 years and above kufanele ukuthi abhalise ukuvota.
Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elitshumi lasitshiyangalombili kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni phambilini kombiko kamongameli Cyril Ramaphosa State of the Nation address aza kuwethula kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende sezamukele ngemizwa ehlukeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokungamachumi amavili ekhulwini i-20% ngedola leZimbabwe. Uhulumende uthi uzazibhadala njalo amadola alikhulu i-$100 ngemali yeMelika. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule isinqumo sokuba izisebenzi zikahulumende zengezelelwe iholo ekuqaleni kwenyanga ezayo lokubhadalelwa ezinye indleko. Lokhu kuza ngemva kokuba abanye ababalisi bebengayanga emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngomvulo besithi abalamali enileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS uMnumzana Themba Kuyemoyo uthi kuyabadanisa ukuba uhulumende kafuni ukubapha imali ababeyihola ngo-2018.
Silokudana okukhulu kakhulu masikhangela uhulumende esenza ihlekisa engaka. Kambe kulo muntu othi umntwana nxa ecela ukuthi ulambile imbi isithwala sesiphelile afike ekhitshini atshintshele umgano kube kuselizoneziyani imvuthu kuthiwe nansi isithwala esitsha. Thina njenge-ATUS uhulumende mhlawumbe ubekhuluma labe-NJC ababalisi lezisebenzi zikahulumende kakakhulumi lazo uhulumende ngoba izisebenzi zikahulumende azikhulumi ngokungezelelwa imali, zikhuluma ngemali yazo yatshontshwayo ngo-October 2018.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye umbalisi uNkosikazi Nomathemba Mlotshwa yena othi imali leyi kayeneli.
Mina uhulumende weZimbabwe ngani uthanda ukungixala kancane ngoba angizwisisi nxa yethi yena kunje namhla sivuke amaphephandaba wonke egcwele thona ama-civil servant sengezelelwa isalari. Kodwa ngathi uyakunanzelela isalari leyi ingezelelwe emaphepheni kodwa hatshi izahle emabhenki kubabalisi lamanye ama-civil servants ngoba kubathi bona bazanika ababalisi 20% phezu komholo wabo. Ungananzela ukuthi umbalisi ohola 20,000 RTGs i-20% ye-20,000 RTGs yi-4,000 bond. Okutsho ukuthi uyabe esehola 24,000 bond.
Kodwa omunye umzali uMnumzana Pearson Sibindi uthi imali le incane esithi kayisoze yanele.
Umende ubona ngazathi uyenza into ebukekayo kodwa thina njengabazali nxa sikhangele njalo njengesisebenzi sakuhulumende sisukuthi akula lutho luyenzileyo ngoba le mali vele ayincedi nxa ingabe lokhu ibuya yi-RTGS. Sikhuluma kanje izinto zizaqhaza ukukhwela ngamaviki alandelayo ngoba imali leyo bathi bona bangezeleni. Kodwa singakhanyela nje i-percentage yabo leyo abayikhulumayo ye-20%, sisikhanyela namasalari esiwatholayo, siyabona ukuthi awela mali engezeleleyo.
Kodwa omunye umbalisi ongathandanga ukuveza igama uthi imali le izabanceda ngoba uhulumende uzozama ukubapha idola lemelika.
Hayi, asokungcono shiwa ngoba izimota zesikhalise zingena duty free. Imali yena le ngesisixwane sibhadalela abantwana bethu school fees, konke lesikwane sikwenza ngoba babefuna ama-US. Sokungcono khathesi, hayi hayi, siyavuma shiwa, sokungcono sibili.
Lokhu kuphikiswe ngomunye umongikazi unkosikazi Patricia Phiri othi kabasoze benelise ukwanelisa indleko zabo.
Akuthabisi ukuthi imali yangikhona mina ngiyibona akula mali ngoba baphonga ukutshintsha, ngingathi a fraction of ebesiyithola phela ama-RTGS besithi bazazinika in cash in March, kanti khathesi sebesinja sizabhadala ngani amarenti ngama-$45 ifees yabantwana, thina ukudla kwangikhona akula lutho, abayingezelanga lutho, abayenzanga lutho. In fact baphongfusi bahamba ngesilungu sabo kuphela, kula lutho abakwenzileyo.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule, kodwa empikweni wakhe awethule izolo umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi bazazama ukuqhubeka behlanganisisa izikhalo zababalisini. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi zifuna ukuphiwa iholo elalizithola ngomnyaka ka-2018 elamadola angamakhulu edlula amahlanu emelika, $540. Okwenziwe nguhulumende kucatshangelwa ukuba okwenzeliwe ukwenqabela ukuba ukutshengisela kwababalisi ngokungayi emsebenzini kungagcina kusabalala kuzisebenzi zonke zikahulumende. Uhulumende uphinde wathembisa ukuba uzabhadala izenzo zakhe indleko zesikolo zabantwana bababalisi, ukubanikeza imali yokuya emsebenzini lokuba bathenge imota phandle kwelizwe kungelamthelo. Okunye njalo kuthenjiswe nguhulumende kuba uzawakhela izindlu zesikolo eminyakeni emihlanu elandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Osakhulayo weGwanda owathunjwa wabulawa ngenyanga edluleyo kwazotholakala umzimba wakhe usuwonakele ngolwesihlanu ungcwatshiwe kuleli dolobho namuhla. Abaningi abakhulume kulumngcwabo bebekhala ngokuthi kabasahlalisekanga ngobugebengu osobubhahile eGwanda. Ngokunjalo bakhuthaze amapolisa ukuthi aqinise ingalo yomthetho. Iningi licabangela ukuthi uThembani Moyo engabe wabulawa wakhitshwa ezinye izitho zomzimba ngabantu ababejonge ukuzisebenzisa kundaba zobuthakathi. Kulaba solo ababili asebebotshiwe phezu kwalesi sika bamiswa emthethwandaba ngovulo. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi ebelithe gwaqa esontweni esabade elokishini lesenondo lihlengezele inyembezi lapho uyise kaThembane uMnumzana Marvelous Moyo elandiswa okwenzakala kusukela ngelanga intodana yakhe ngamalala kusiyafika lapho itholakala singamathambo. UThembane ubikwa walandwa ngumngane wakhe kumaviki amabili adlulileyo emcela ukuthi amphelekezele endaweni ze-West Nicholson ukuze abuye sethayela imota eyivele khonale, njalo wabhadala amadola emelika angama-$40, $40. Bathe besehla ezitolo zembembezi kwathutshenga imota okwaphuma khona amajaha athile amdumela amfaka emoteni basuka ngesiqubu ngomgwaqo oqonda e-Bay Bridge kwahle kwaba yikho unamalala kwakhe. Ugogo wakhe unkosikazi Effie Mlotha Sithole uthi njengomdeni badabukile kakhulu.
Sisakhulu sasisiza kuthiwa kulamazimo nxabe sithethe sixoxele ingane kwami, kulamazimo kulokusithalambisa kulezizilenkulezidelekeka ngisele nebala elikhulu enough to describe omadla abantu abangelandaba lempilo yomuntu eqakatheke kangako bethini izimpiya zidistance ukuthi bangimali kumekuma balahlela bethathana angathi bavulela ukuntulo nemigundwane.
Umakhelwane unkosikazi Maretha Dube uthi kukhona okunuka santungwana kulolu daba.
Bayigwaze ikhona langomphefumulo womuntu
My chorus in the corner, now I'm personal or moon, I'm so sweet. My heart is sweet, I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm
umngane kaThembane udumo lwenkosi Dube abakade behlabela bonke uthi sebedlela evalweni
abantu kwandulo kamuntu okukhangela ukusimayelela sibhawene efanani what are they thinking about you asabazi no one is safe like people are taking advantage ukuthi siyabekwazi ukuthi imali ngiyayifuna so it's easy to lose like wahambe engakwazi ukuthi it's now the end
ukhansela kaward 5 Mnumzana Gilbert Dube, uDuzulu kasahlalisekanga ngobugebengu sobukhona.
Uma kade silalele kakhulu zonke izikhulumo ezilaphana bezikhuluma ukuthi zicela ke kube ne-security phakathi kwethu. Abantu ke babe nokuthi uma behlezi bangahlezi benqineka ukuthi kungathutsha abantu nje besebenzisa loba yini laba ababe benezikhali onjenge amahloka izingqamu babe yiwo asebefaka umthetho sokusenza impilo zenzima. I-security yona ngwayo sisiba ngucwala kulabantu.
Induna umbiko masuku wasemathetheni uthi kuyadingeka ukuthi abomthetho babophe siqine.
Kule sivule imithi yokuthi kuqiniswe konke umthetho oqiniswe uqine usuka emakhaya abazali balaye abantwababo babakhulu babafundise ukuqakatheka kwempilo sisedlula sesiyafika kulaba abaphethe umthetho bazi ukuthi umsebenzi wabo yikulondoloza umthetho baqinise khona lapho engangunanzelela isikhathi esiningi angazi kumbe yindlela abasebenza ngayo but bathi bangafika emakhaya lapho ubone ukuthi abangani babo bokuqala yibona laba bantu elibasolelayo ukuthi bayizigane.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncubebe.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kufunyanwe abantu abedlula kancane ikhulu 137 bele COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kubhubhe oyedwa. Abedlula isigidi ezine 4.3 million sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela leli gciwane kuthi asebehlatshwe esibili bedlula isigidi ezintathu 3.3 million. Asebehlatshwe esithathu bedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa 71,095. Ikomishini ebona ngokuqutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasitshiyangalombili 18 kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi phansi kohlelo lwe-mobile voter registration olusaqhubekayo. Likhomishini ithe ibhalise abafundi abanengi ezikolo ezitshiyeneyo namuhla. IZEC ikhuthaze njalo uZulu Makhaza ukuthi laye abhalise ngobunengi ukuze enelise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Linkuthazo iza ngesikhathi bebikwa belokhe bebalutshwana ababhalisayo endaweni eziningi zelizwe ezigoqela ezabelweni zemathebelelendi sombili lakobulawayo. Sixoxelwa ke wamela inkayi South yedale lephalamende umnumzana Abednego Pepe.
Silelungelo elisemthethweni we-constitution yelizwe ukuthi wonke umuntu ole 18 years and above kufanele ukuthi abhalise ukuvota. Kungakhathalekile ukuthi kade sisibuza ukuthi uvotela yipi party kumbe ubhalisele ukuvotela yipi party. Kodwa kwakathesi sathi thina wonke umuntu kabhalise ukuyavota. Angabhalisa ukuyavota ama political parties asezabuya ezekhuluma nalabo ababhalisile ukuvota ukuthi bona basiphatheleni. Kuyadingeka ukuthi sonke nini abazali bakhuthaza abantwana, ama-church akhuthaza ama-congregate, abangani bakhuthaza abangani, izihlobo zikhuthaza izihlobo, abazali bakhuthaza labantwana babo. Kwenzela ukuthi sihambeni sonke ngokuqinisekileyo ukuthi siyebhalisa ukuvota ukuthi nxa kufika u-2023 ama-political parties eza kutsho ukuthi engcono yiphi. Mina ungambuza njengobhebhe eyami i-political party engiyibona ingcono kathesi yi-CCC, Citizens Coalition for Change, yiyo engcono ukudlula wonke amabandla. Kodwa ke lokho siza kufaka nxa abantu sebebhalisile sesibatshela ukuthi singcono ngaliphi.
Ungathini kulabo abathi kabasiboni isidingo sokubhalisela ukuvota kumbe khona ukuvota ngoba kudala abantu bevota kodwa kungela tshintsho ibandla leZANU PF kuyilo elinqobayo?
Nxa wena usithi ke hayi mina ngizukuyabhalisa ukuvota, unjengomuntu othi khona okwenzakala kathesi kulungile. Kodwa umuntu obona engani okwenzakala kathesi kakulunganga kulilungelo lakhe ukuthi ayebhalisa ukuvota, ukwenzela ukuthi ngo-2023 bamnikelelo thuba ukuthi alungise lokho okungalunganga. Ngoba akula munye umuntu ongasilungisela, akula makhiwa angasilungisela, akula African Union engasilungisela, akula SADC engasilungisela. Thina abeZimbabwe kufanele siqalise ukuthi sizilungisele thina ukuthi sifuna ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe. Andubana bese sinxusa lawo amazwe omhlaba, sinxuse o-African Union, sinxuse o-SADC ngento yethu eyabe sesizicabangele yona ukuthi sifuna ukuthi utshintsho lwethu lube ngale indlela. And khonoko singakwenza kuphela nxa sibhalise ukuvota.
Umnumzana Abednego Bebe wake wamela iNkayi South edalele parliamente. Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa zidlela evalweni ngaphambilini kombiko obalulekileyo wesizwe owe State of the Nation Address oza kwethulwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kusasa. Zithi okuzethusayo ikuthi uRamaphosa ulakho ukwethula uluhlu lwemisebenzi ezavinjwa ukwenziwa ngabokuza iphiwe izizalwane zakwele South Africa kuphela. Kubika uThuso Khumalo.
Iningi lezizalwane zakwele South Africa zithi zifuna uMongameli Ramaphosa acacise ukuthi uhulumende uza kwenzani ngenani elikhulu lezalwane zakwamanye amazwe elenza imisebenzi eyeneliswa ngezakwele South Africa ezingasebenziyo. Bafuna bakwamanye amazwe bengatshelwa ukungena emisebenzini ebalisa endaweni zokudlela, eyezindlini, eyezokwakha, eyezokulungisa inwele, eyezemapulazini leminye eminingi-ningi engadingi amakhono. Inhlanganiso yosebenzi kwele South Africa ECOSATU ekumanyano lebandla elibusayo le-African National Congress ithi kangelele ukuthi uMnumzana Ramaphosa atsho ukuthi yiziphi indawo ezigcinelwe sebenzi zakwele South Africa. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance uMnumzana Gayton Mackenzie ngomunye ongafuni ukuzwa ngokuthi kulo muntu wokuza ovunyelwa ukusebenza kwele South Africa.
We are very clear, 100% jobs in South Africa should be reserved for South Africans.
Yonke imsebenzi sifuna ithathwe izalwane zakwele South Africa ababuyele kubo.
They must go home to the country. We are not going to stop.
Le yinto esitshe izalwane zeZimbabwe zithitibele. Iningi lisebenza kuyona imikhakha uhulumende okuvele kubudala isithi yiyo kufanele isebenze izizalwane zakwele South Africa kuphela. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mesimvula uthi nxa uhulumende engathatha lelinyathelo kuzatshabalala ithemba lempilo kuzizalwane zeZimbabwe ezizinkulungwane ezigcwele kulezi ndawo.
lokho kuzosiya sikwesinye isimo esingasaziyo njengoba kuyimanje asizazi. Abantu bathintekile kakhulu. Kumanje sibhekane lesimo se-COVID, sibhekane lombulalazo oyi-coronavirus. Ngokubona kwami kule minyaka embalwa ezayo isifo esizahlukumeza abantu bonke, isifo esizohlukumeza abantu abaningi kakhulu, isizoba isifo esithinta ezengqondo, abantu balimele kakhulu engqondweni.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe, umnumzana Christopher Mawande Ncube, yena uthi zindaba ezisabisayo.
Indaba yobuhlungu kakhulu. Iningi labantu baseZimbabwe bazasithola bengasasebenzi. Kuzokuba nzima ke ukuthi bathole imali yokubhadala lapho abahlala khona, ngisho lokubhadala abantu ababo esikolo. Kutsho kona ukuthi ikusasa labantwana bethu lifile. Akumangalisi ukuthi sibone abantu begcwele ezitaladeni behlala khona ngoba bengesenelisi ukubhadala lapho abahlala khona. Into esuka ingithinte kakhulu lokhu ukuthi ezitaladeni lapha sekuthiwa abantu bangasathengisi izinto ezifana lamatamatisi lezwithi. Pho abantu bayophelela kuphi? Bayophephela kuphi?
Umnumzana Themba Ntaba Ekhulu Phiri yena uthi kuyadanisa ukuthi izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe zizithola seziphakathi kwalesi simo. Ngesikhathi iningi livele selibhekane lokwesulwa kwamaphemithi abebewasebenzisa kweminyaka elijumi edluleyo.
Njengoba futhi amanye ama-industry lawo aguqela lawo esiwabalisileyo, ama-security, lama-farms, nama-restaurant nje, awagcineli futhi abantu amapensheni kuma-majority of cases. So sekuyikutsho ukuthi abantu bazophuma nje bengelalutho, bengakwazi ukuthi baqalephi impilo zabo. Abanye sebeguge kakhulu ukuthi vele sebengehluleka lokuthi bayiqale phansi impilo. Mhlawumbe kuzoba limaza engqondweni oyikutsho ukuthi singaba nabantu abaningi abagijima ezitaladeni ngoba sebengasaphilanga kahle engqondweni ngenxa yesehlakalo lesi.
Udaba lokusilela kwemisebenzi selihlube kakhulu kwela South Africa, osekwenze iningi lamabandla ezombusazwe azidingela amavoti ngokukhuthaza ukuthi kuxutshwe abokuza kwela South Africa. Loba nje isikhathi esiningi bevika ngokuthi batsho labo abaselizweni okungekho emthethweni. Ngenyanga ephelileyo umnumzana Ramaphosa uthe ibandla lakhe selifuna ukukhokhela udaba lwabukuza abaseSouth Africa ngoba kukhanya selufugwa ngamabandla ayingozi okungenza kuqhamuke udlakela lokucwasana obuzwe. Umongameli Ramaphosa ukhangele lokwethula inkulumo yakhe yesizwe kusasa ntambama. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Ibandla lezanu PF lithi akusilo qiniso ukuthi lixotshe umqondisi walo obona ngokwethula kwemibiko umnumzana Tafazwa Mugwadi njengalokho okuphuma enkundleni zobulembu. Umkhokeli wezanu PF umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula ngokusemthethweni kusasa umkhankaso webandla lakhe okhetho oluzayo olwamabhayi elections. Kubika uStandekile Mhlanga.
Lokhu kuvezwe yisikhulumeli saleli bandla umnumzana Christopher Mutswangwa ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni eHarare. Umnumzana Mutswangwa uqhubeke wathi ibandla lakhe likhangelele ukunqoba emaphandleni kanye lamadolobheni lapho izihlalo eziningi ezathathwa libandla leMDC Alliance eselisaziwa ngokuthi Citizens Coalition for Change. Yena athi aliqhubi umsebenzi ngemfanelo.
It is a signal by our president that he cares for the urban voter. So we have put a lot of attention into the rural area with Pumvudza, with all the irrigation schemes, and there's palpable improvement of life in rural areas. People are happy.
Umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change umnumzana Gift Siziva uthi ibandla lakhe liyasola ukuthi uhulumeni okhokhelwa libandla lezanu PF uyavumela imbuthano yebandla lakhe kodwa enqabele kumbe ebophe mahlayana amalunga e-CCC nxa ezama ukukhankasa kumbe ukuqhuba imhlangano.
Kuyini okwenza ukuthi nxa bezanupiyefu behlanganela bekhampena kube yinkinga nxa laba abakhokhelwa ngaluvuke Nelson Chamisa nxa sebehlangana kube yinkinga? Kuyasifabanisa kakhulu ngenxa yokuthi indawo zonke emadolobheni abantu batshela ukuthi ungagqoki isikipa seyelo uyabotshwa noma ikepe seyelo. Njalo ke kuyenzakala kwezinye indawo ezishiyeneyo koBulawayo eNkulumane saba lenkinga ezifananayo. Akuzange kube lababotshwayo kodwa kwaba lokumiswa kwehlelo zethu zokukampena okutshengisela ukubana ke akule sithi le playing ground mayelana le ndawo yomkhankaso singilungiselela ukhetho. Kodwa lokhu akusimisi njengebandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi senqoba mhlaka 26 March.
Ukuhlaziya lolu daba, asizweni umbono kamnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcweti ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-Freedom Alliance.
Ubaba uMthwanga nxa esithi khona izanu izanqoba kubaleka nje ukuthi atsho ukuthi khona bona kulolu khetho lolu ukuqilibezela kwabo kuza kuba phambili, ngoba ukuqilibezela kwabo nawo ukuthi kuba yilokhano sokucentralized. Siyabazi vele indlela abenza ngayo kuma by elections. Angiyiboni indlela yokuthi abantu bakithi ngendlela izanu ehluleka ngayo ukuthi bangathi khona bayayivotela ngoba sobe by election. Nxa kuyikuthi izawini izanu njengoba esitsho izabe iziwinisile ngoba iphethe konke, izeki iphethwe izanu, iphethwe i-security sec. Kutho ukuthi sebezathuma ke uthi gumba ukuthi enze lokhu abakufunayo. Thina-ke njenge-Freedom Alliance sicabanga ukuthi ukuze into zonke zime ngendlela eziyiyo kubole umnotho kuyikwehluleka kwayo. Angiyiboni mina iphumelele. Njalo umkhankaso abathi bayawusungula kungani kuyibo bodwa bavunyelwe ukukhankasa, amanye amabandla engakhankasi? Elinye ibandla lingathi lisungula umkhankaso walo uzathola ukuthi liyavinjwa. So-ke ngaleyo ndlela ngeke kubalwe ngokuthiwa izanu iyabiwinile. Siyazi ukuthi njenge-Freedom Alliance nje luhlupho esizabhekana lalo nje njengoba kuqala ibandla lethu lalo lifika kumbe inhlanganiso yethu ifika kwezombusazwe.
Kusenjalo, umnumzana Mthwangwa uthi akusoqiniso ukuthi izanu PF ixotshe umqondisi walo, obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Thafazwa Mgwadi njengalokhu okuphuma enkundleni zebulenjini. Uthi umnumzana Mgwadi ulokhe ephethe isikhundla lesi njalo ngosakhulayo osebenza gadalala futhi ethenjwa ngabakhokheli bengatshazwa leli bandla. Imele umsakazo Studio 7 ekhonapha eWashington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Izisebenzi zikahulumende sezamukele ngemizwa ehlukeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokungamatshumi amabili ekhulwini i-20%. IZimbabwe Electoral Commission ikhuthaza abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elitshumi lasitshiyangalombili 18 kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa sezihlela evalweni phambilini kombiko kamongameli Cyril Ramaphosa o-State of the Nation Address aza kuwethula kusasa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Igama Muntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.